Amasiho awetu
Ashto napi
Ona amasiho
Owe ukole solo awuse Ziwa
Yebo kambe zulukanda bali ngalichona njani lapho likhona khona ngapho ke ngemakhaya njengoba ulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyalubuyelela udaba lwabo Tsikamtanda labo kuthiwa ke izanuse yesiqhubeka ke lapha ke lo nkosikazi Mpokise Ngisibanda ongukhansela khona ngale emathetshaneni enkayi lapho ke kusesabelweni seventhebeleni North njalo ke zilo umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo ehlala koBulawayo
lezi zanuse ezikhona hayi zenza umsebenzi oyiwo sibili ngoba ngike ngahamba lazo indawo eziningi ngikhangelela ukwenza kwabo kube sokusitho sobhuku balezo ndawo abahamba khona babaphe izincwadi ezokuthi thina ngapha sikholiwe
kungakhithwa-ke masibanda khonokho okukhithwayo eziphaleni langaphi ngaphi bakusa ngani
siyakuthiswe kuthiswe ngomlilo abantu likhangele ukuthi sizinto ezithisiweyo yikhweni yanye kubone bekwenza so ukuthi sithi bathatha khonokhona hani banangabakuthiswe hani basinesiiniso sokuthi bona iba bathatha khonokhana bayifake ebantwini manje kuyathiswa sikhangele sikubone sekuthile kungasekho kusale kungumlotha sili kubasa umlilo kuthe kuphele kusale kungumlotha kodwa ekucineni kwakho konke siyathemba ukuthi sibe sizile ngoba kuke kusale kubethe umoya okwaleso sikhathi ngokumthakathi kacini esingalaphi yedinga okunye ngoba vele impilo yakhe
kunjalo ubaba Ngwenya
ngiyamvumela lokhu akutshoyo umama kuyatshiswa sili kugedi igeji igodi elingafika ekhalweni kubasa inkalakatha yegehle lomlilo kuphoselwe khonapho abantu bekhangele kuchwatha kuze kube umlotha kuphele ukuthi cha
yena lo okubambileyo baba Ngwenya kageziswa yini
hayi bagezise bagezisana bona zona izinyanga ngaleso senzo ngokubona kwabo ukuthi ha lokhu kungcono siphungaphunge bagubageza njengoba phela wonke umuntu nxa evele ebobini kuyagezwa ngomsuzi wakhe
ye masibanda nxa umuntu sokuthiwa-ke ngumakhelwane lapha sebonakale elo mgobho kumbe ubonakale le nyoka kumbe okunye okusabisayo pho ugcine phila njani ebantwini
liyaphila laye njengentala yenza nje ukuthi vele libiye liphila laye ngoba akusizi lutho umthakathi ngazi umbonelo okho ayikho khona ngazi utshintshe isimo sokuthi njengalokho sekumele ngimzonde wenza kube wesi ngoba bongani ukuthi ngaleso sikhathi kuyaba kuthethwe kwathiswa uzakasale bethwa umoya esakudinga okutsha kodwa lizake lisale sibili likhululekile ngoba ayikho vele indlela yokuthi ungathi sibili uyelatshwa kuphele pheli hayi ngoba lokhana abanye vele uyaba kulidlozi omunye njalo ekuthengisa
baba Ngwenya indaba kathi zitshisa lapha kodwa isikhathi sesihambile ngicela uvale khonapho ngamafutshane
lapha ngiyabonga sibili ukuthi uthushe lo hlelo olunjalo ubuthakathi bubi shiyanini uloya shiyanini ukukhathaza abanye abantu ngoba into enhle kusebenza ngamandla akho waphiwe nguNkulunkulu ungabulali abantu usenzela ukuthi wenze ubuthakathi bakho bakucuya abantu sezinto ezingayisizo njalo kukho khonokho ukuthi uxwayiza njani ebantwini uyababona sebehlohlobele sebengabantu abethukileyo phakathi kwesigaba abanye bale ukuhambisa izikokonono zabo
liba khonapho-ke masibanda
hayi ngiyabonga sibili kuqakathekile ngamazwi amahlahla kwangubaba ikakhulu sibili bana laba balezinto zabo ezinjalo nxa izinduna labosobhuku sebethe bavumela lendaba enjalo kabajabuli abanye ngaleso sikhathi bayabaleka basibe ezigabeni kababonikela ukuthi kungazila babe sebethembile okuthi sibili into yabo ingabaphathi kahle
ye ngithatha ithuba ukuthi ngibonge-ke unkosikazi Mpokise Ngisibanda khona ngale-ke emathetshaneni kule nkayi ngibonge njalo-ke ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya inyanga enkulu eyaziwayo kakhulu hayi-ke abadala bathi okungapheliyo kuyahlola mahlabezulu ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo othemba uGift Dube lilale
ube ukhona izulu akusenziwa we mama sibe munye thina sibe moya munye sikusebele inkuma sendulo we ma sibe munye thina sibe moya munye sikusebele inkuma sendulo.